Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana mtwakazi lamhlanje ngolwesine mhlaka 24 kuhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje vedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo uyedwa obhubhileyo. Umanyano wesatanki usuvumelene ukuthumela amabutho kwele Mozambique. Uthi njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa amahlayana kwezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufuphe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisikhombisa 766 belomkhuhlane lo. Lokhu kweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1692. Asebebanjelwe umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane lantathu 43,480. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwezinye indawo ezifana lamalokithi akoBulawayo agoqela inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,898. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,573. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 715,056. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 451,793. Abakhokheli bomanyano wesadanki abahlangane eMaputo izolo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bavumelene ukuthumela amabutho ukuyancedisa uhulumende weMozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Kumbiko ewethule ngemva komhlangano lo, isadaki ikhuthaze amazwe angamalunga ayo ukuthi aqhubeke encedisa uzulu wele Mozambique othintwe yimpi ekulelo lizwe. Isadaki ithe njalo amazwe afakela eleZimbabwe izijeziso agoqela iMelika kumele azesule. Kodwa iMelika yona ithi izijeziso lezi ziqondane lamalunga ezanuPF kuphela athi uzulu jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Indaba yezijeziso zenotho le ukuchitha isikhathi, isadaki ibifanele ukuthi ingakhulumi ngama-sanctions, ikhulume ngalokho okuba ngama-sanctions. Isadaki ifanele ithika iZimbabwe, i-government yeZimbabwe kayisuse ama-sanctions ewafake phezu kwabantu abangavunyelwa ukulila ngodaba lwegugurawundi, abafaka amatshe okuhlonipha abedlule emhlabeni athathwe yi-government yeZimbabwe. Zimbabwe idilize konke kwathweyo iSADC ibifanele batshele ukuthi balungise udaba lwegugura wonde lombhuqazwe igovernment yeZimbabwe ihlonipha amalungelo abantu ihlonipha umthetho ihlonipha iconstitution iyeke ubusela icorruption yikho iSADC ibifanele ukuthi kukhulume lokho okunye kungenziwa lokho leli zezo zenodo zizasuka kodwa ke bakhetha ukukhuluma ngento engelamsebenzi ukujeziswa kwabantu ababili abathathu ngamazwe asentshonalanga bakhohlwa ngokujeziswa kwezigidigidi zabantu abajeziswa ngobuyanga lokuthwala nzima bebuswa iZANU PF kabi kangaka ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini beZimbabwe yiZANU ngokubabusa kabi ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini ababulawa ngegugura wondi lezihlobo zabo lokho zisaphila ngaphansi kobunzima obukhulu zingavunyelwa ukulilela izihlobo zabo yikho iSADC ebefanele ikhulume ngakho hayi lokho okunye okukhulumileyo
Udaba lokuthi kuthunyelwe amabutho ukuya lwisana labahlamuki kwele Mozambique lona ulubona njani
Kuqakathekile ukuthi abantu beMozambique bavikeleke nxa kulobubi obungabe busenzeka omama labantwana njengalokho sasikube kubona abantu bebulawa ngendlela ebuhlungu ilizwe nxa liyabe lihlaselwe kungafanelanga kuyabe kufanele ukuthi livikelwe kodwa kayikho indlela ezavikela ilizwe leMozambique njengokuthi libuswe kahle lihloniphe amalungelo abantu inotho iye kuye wonke umuntu kungabi khona umuntu obandlulule enothweni kungabi khona umuntu obandlulule lwa ngolima lukhulumayo kumbe ngendawo ahlala kiyo nxa ngabe bengakwenzanga khona lokho kakula SADC engavikela iMozambique kakula akula United Nations engavikela iMozambique kuzahlala kulobubi ububi buqedwa ngokubusa kahle hayi amasosha ngakho ke iSADC kumele ithumele kakhulu ukuhlonishwa kwamalungelo abantu ukuhlonishwa komthetho ukuhlonishwa kweconstitution lokuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu inotho ifinyelele kuye wonke umuntu ngaleyo ndlela iSADC izavikela iMozambique hayi ngezikhali enje ku
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Amalunga ebandla leMDC Alliance ehlukene ngemibono phezu kwenkuthazo yokuthi adinge igama elitsha phambilini kokhetho oluzayo. Bakhona abawusekelayo lumbono kodwa kube labanye abagoqela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa abathi ngitsho lokhu akusoze kwenzeke umkhokheli webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora wazisa ukuthi bazasebenzisa ibizo leMDC Alliance kukhetho ngoba esithi yilo elakhethwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayengumkhokheli waleli bandla eze elobelane isivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa phambilini kokhetho luka 2018 uMonzora uthi ngenxa yokuthi isivumelwano lesi senziwa nguTswangirai emele iMDC kutsho ukuthi igama lokuthi MDC Alliance yilo abazalisebenzisa nxa kuyiwa kukhetho Abanye bathi kungaba ngcono kusetshenziswa ibizo lokuthi MDC Chamisa okuyinto esolwa ngabanye abathi ibandla akumelanga libe legama lomkhokheli. Inkokheli yebandla leMDC Alliance esizame ukukhuluma layo ngalolu daba ithe ayingeke yalulokotha ngoba luchisa phansi laphezulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkwananzi waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lona igama elithi MDC selingcolishwe kakhulu kulabo abalithandayo. Kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile wezombusazwe waseZimbabwe kulabo labo abalithanda leli bandla ngeke kube lulu ukuthi nje bahlukane nalo nje nganjalo ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi maqale baguduze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama lethi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla lelikhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzise lelo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho ethiwe nguhulumende ethiwe yizano bengabe MDC
khona ukuguqula ibizo lokhu ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho
angikholwa ukuthi lokho kungenzeka abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu ongiyena okumele bamlandele nalelo gama noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama kodwa njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikithela la namhlanje sesila konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga
nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingaba njani
ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalulekanga okubalulekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje noma bengazibiza bathi ilelo bandla ngusihlahla abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalulekileyo noma eqakathekileyo okubalulekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani
Umnumzana George Mkhwananzi uhlaziya ezombusazwe Amalunga enhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi izolo achise incwadi ezibonisa iholo lawo amapayslips ngendlela yokusola iholo eliphansi alitholayo ngenyanga Ukutshengisela lokhu kuqondane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenzi ezisebenzela uZulu ele Public Service Day. Imifanekiso esebulenjini itshengisa amalunga alinhlanganiso etshisa ama-payslips lawa njalo amanye esithi akukho angakujabulela ngalolu suku. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi okudanisayo ikuthi abenelisi ukuboleka imali emabhanga besebenzisa ama-payslips abo.
Umhlaka 23 June lilanga le Public Service Day ngokunjalo iAthuz layo ihlanganelane lamanye ama public servants wonke sijabulela ilanga le Public Service Day kodwa ke thina bese sijabulela singabantu abalambileyo njengabantu abangababalisi okukade sakhala ngehole besizama ukuthi thina kuhulumende wethu weZimbabwe Public Service Ministry Minister of Finance na ku President Welizwe sizama kubatshengisa ukuthi bakhuluma nge surplus ukuthi eZimbabwe kule surplus yemali efika kuma billion bathi teach lamhla asayenelisi ukungena ebank anikezwe iloan ngokunjalo ama payslip labana basinikeza wona yiwo asincedisa ukuthi sithole ama loan e-bank awasela ncedo ithi so ukuze sibatshengisele ukuthi awasela ncedo awasasebenzi ukuthi siwachise sibatshengisa ukuthi ama slavery payslip is they give us a slavery salary, salary that cannot be recognized by the bank that you bank with. I bank lapho ongenela khona imali yakho yona leyo kodwa bese besithi awenelisi ukuthola i loan ngoba imali yakho incane kakhulu. Ngamafitshane besizama ukutshengisa uhulumende ukuthi sesikhathele ngemali engasincedisi ngalutho.
Umbiko lo uzafika njani kuhulumende lile themba lokuthi uzawubona yini njalo lizaqhubeka likhulumisana laye?
Ngokusebenzisa i-social media, Twitter, Facebook, Instagram, Skype, silethemba elikhulu ukuthi ngikhuluma lawe manje. U-Minister of Finance, umkhulumeli usomlomo ka-President uNick Mangwana, laye u-President u-ED, u-Minister of Public Service uMamvima, uKane Matema, imbuko yethu sebeyibonile ngoba labo bahleli beku-social media. Ngaleyo ndlela, yindlela esesibona kungcono ukuthi sikhulumisane layo labo ngayo ukwenzela ukuthi ngoba singathi asibuthaneni siyenze imbikitsho bahle bathumela abafana babo basibophe basichaye. Ukuyi-engeja lohulumende sikhuluma ngeholo asimanga asisoze sime sizasebenzisa zonke indlela nxa kufuna ukuthi kuyehlale etafuleni sizahamba siyehlale etafuleni nxa kuyikuthi kumele amalunga awe-atuz agcwale emgwaqweni nxa ama-covid restrictions esedlulile sizangena emgwaqweni. Ku-social media sizakhuluma labo nsuku zonke ngamafitshane sivele sikhululekile ukuthi sikhulume labo ngoba ukuze kulungiswe vele kumele kukhulume.
Vele ukwenza okwelanga elilodwa kuphela yini lo njalo lizabe liqhubeka lisenza inhlelo ezehlukeneyo esikhathini ezizayo.
Umbhikitsho walamhla lo ubungowalami kodwa-ke njengabantu abavele behleli befuna ukukhuthaza uhulumende ukuba abanikeze iholo labo eliyeneleyo ziningi inhlelo ezizabe zibuya zisiya ngamalanga zisiya ngokuthi kulani okukhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Umsakazo weZTN News uthi sokuvalwe inkantolo zabomantshi eziyisikhombisa elizweni ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Imithethwandaba le ivalisa weChinoyi, Karoyi, Karipa, Pindura, Mount Darwin kuthi eMutare kuvalwe yonke kamantshi kanye le-High Court. Iphephandaba leHerald lona lithi amapholisa alondoloza iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 abophe abatshayeli bemijova labamabhasi abasebenza ngokungekho emthethweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ma-Studio 7 enisakazayo. Nibingelela lonke. Mina okhulumayo nguPamona. Pamona Ngwenya ngapha eKezi eWard 5 koBhewula. Ngaphansi kukakhansel uMadala Poyindebele. Ngibe ngicela nje ukuthi njengoba abafowethu nyezwa bayakhuluma everyday ekuseni. Hayi, singafaki inhlamba makhiwa. Singafaki inhlamba. Inhlamba kayi siyo elungisilizwe noma inhlamba isiyo akusibe ikhambi lokulungisa izinkinga. Asikhulumeni nje amakompleni wethu. Singalwi ukulo kakufikho kwakhibizwe ikwakhibizwe ikubekezelelana makhiwa. Hayi, ngiyabonga makhiwa. Mina nje into engiyicelayo Studio 7 lapha ngile nkinga enkulukazi, njengoba kuthiwa abantu abasele lakwe amadata akhona akasiwatholi mina nginenkinga kakhulu sibili ukuthi ngithole isithupha mangisiyalanda isithupha le date bantshela ukuthi ngiyebuya lama date certificate manje ama date certificate shwa hayi mbona ngathi kuzima hlobo zami kuzima ngoba abantu abasele ebhalakwe mbona ngathi ama date certificate akhona akatholakali ngicela lisicelele uhulumeni ukuthi angasinceda kanjani ngoba siyizalo yeZimbabwe phela kanti manje masingasathola amalungelo noma singasela abazali bethu kodwa ke phela kabasizamele ukuthi sibe loyo le ndlela yokuthi sithole izifanelo zethu kasilwi nabo kodwa ke ngicela nje khona lapho angilwi namuntu kodwa ngimbuza khonapho ukuthi ama-data anjalo atholakala ngaphi ukuze mina ngiyesizakala nami labanye ogogo khonapha bahleli labazukulo mama bakhona sibabaleka kwazi ukuthi bangaphi kodwa babatshela ukuthi bebuya lezincwadi zabomama.
Sanibonani, sanibonani nonke balaleli nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Ye, ngibafisela ngamunye ngamunye ukuphila nokuphepha kulolu bhubhane le-COVID. So ke lapha nginombono nyana wami lami omncanyana. Ngizathi nami ngiphawule khona lapha. Ngizwa kuthiwa khona kuyabhaliswa ukuthiwa khona laba bantu ababesempini nalaba ababebencedisana labo kulwelwa uzibuse ukuze bathole imali. Bese ngizibuza ukuthi hawa kithi njengoba abantu laba baningi kangaka imali engaka iyovelaphi. Njalo abantu khona kahle kahle ngiwabona usuphilisa uphilisa ukuthi ubaholele. Uyabo sibacindezele kokuqala nokugcina. Usibayenze babe yiziphuphu kwezokuqala nezokugcina. Into engasiza abantu ukuthi kuvulwe amathuba emisebenzi. Abantu beqhatheke besebenze bekhona ukusiphilisa. Ngoba ma ubaholela kanje wena uyabukhakasa ukhakasela ukuthi bakuvotele. Kusizakala wena kusizakala bona. So ke bakithi zamani ukuthi nithuthukise indawo leyana lizwe leliyana livuke lime ngezinyawo lifane nakudala. Uthi ma ukungena edrobheni ukunuka ikunukelela kahle umoya ofresh. Hayi manje uthi mawungena lapha kunuka uthuli dust ungathi usemlageni ezinkomo. So ke mina ngibona kuwumbono wokuhlakanipha lo nalabana abakujabulelayo ukuthi khona sizathola imali sizathola imali bajabule kobuphukuphuku. Kungangcono lithi khona lithuthukiselwe ilizwe lenu abantu bebuswe kahle izimali zilondolozwe kahle kuvulwe amathuba emisebenzi abantu besebenze bekhona ukuthuthukisa impilo zabo. Ngiyabonga okhulumayo lishagwane elikhulu. Ukhanya ncube esigabeni sabo siwuwo kwela seplant
njani basakazi bakaStudio 7 njani maqhawakithi hayi siyabonga konke elisizela khona siyabonga kakhulu nalezi ndaba abayifihlayo siyabonga ukuthi naziveza ngithi mina ungithulane mina insizwe ezala kwagodla omnye amahlaba ayithwale phasi kwenduna usibasa ngithi mina ngike ngiphawule kancane nangendaba yezinduna zakithi ngapha emacloud nemanorth ngithi mina abake bayeke lezi ndaba zabo ukuthi bangene kule zinto zepolitiki izinduna zakithi zonke azihlangane zilwe lini nento yegugrawundi silwe bayeke ukudizwa ngeemoto ubedizwa umnankagwa ngeemoto abakuyeke lokhu ukuthi badizwe umnankagwa ngeemoto ngoba umnankagwa ubayenza ezilima abakuboni bona lokhu ukuthi bona njalo bona and indina zakithi ziyakhohlwa ukuthi zona is not from the politicians they are traditional leaders sizozihlonipha kanjani zona indina zakithi emalokhu zilandelana into zamapolitiki indina zakithi kaziyeke lokhu ngoba sofika isikhathi sokuthi sihambe thina bese sihamba singazihloniphi noma sisenza izinto ezo isola kanjani ngoba ziyakhothuzana zihola umphakathi zihola abantu bezigaba bazo but izona ezihamba zidayisa abantu bomphakathi induna zakithi lezi izinduna ezingathi zikholela ngombila njengathi zidikholela ngombila induna zakithi manje induna zakithi azike zivuke ziyeke ukuzicabangela zona izilisu zabo noma uzicabangela zona themselves zihamba zivumela amachina lamachina akhona la they are useless futhi.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kupupe abantu abedlula amashumi amane 43 ekudubukeni kwebomba emkambo esigabeni seTigray kwele Ethiopia lapho kulempi khona. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo umanyano weUnited Nations usuyethule ugwalo oluveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu kwele Iran. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwehlisa ukuthengiswa mahlayana kwezikhali ikakhulu imibhobho. UBiden uthi abathengisa izikhali lezi bazathathelwa amalayisensi nxa bengatholakala bezithengisela abantu abangalungelanga ukuba lazo. Uthi njalo kumele bahlolisise imbali yalabo abathenga imibhobho babe leqiniso lokuthi balungele ngokusemthethweni ukuba layo okuthiwa ngama-background checks ngesiNgisi. Udaba lokubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho ludaba oluhlupha kakhulu eMelika. Ngomnyaka odluleyo udlakela lokubulawa kwabantu ngemibhobho lubikwa luqonge kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Isinqumo esithathwe ngumongameli Joe Biden siqhakathekile kakhulu ekuthini impilo zabantu zingalahleki ngendlela esibona kusenzakala ngokudutshulwa esikhathini esiningi ngabantu abavele kahle kahle kungamelanga babe lemibhobho. So kushukuthi lana ngibona ukuthi umnumzana uBiden uyihlolisisile le ndaba wabona ukuthi inkinga ikakhulu kula magandilazi athengisela laba abantu imibhobho. I think umbhobho into ongamelanga iphomba ukuthengiswa nje ungathi yiswits yesitolo ukuthi umuntu uyaphomba ukungena as long as ule mali uthenge. Ngoba umbhobho ukwathiwa kwawo wakhe umbhobho wenzelwa ukuthi ubulale. So uzibuza ukuthi okay impopo le ephomba ukuthengiswa nje mahlayana umsebenzi wayo ukuzoba ngwani. And siyabona abantu abaningi baphuma ku-COVID situation le abanye balahlekelwa imisebenzi and kulento nje eziningi ezenzakalayo ezicasula abantu. Abanye abakwazi ukuthi badile njani le nhlupho zabo ezifana lalezo. So basuke bakhiphele inhlupho zabo phambi kwabanye abantu okungela apparent reason. Sesibone since uBiden wateka over ukuba ngu-president kama mass shootings asenzakele maningi kakhulu. So kuyatshengisa ukuthi sokumele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo and le nto enziwe ngubiden ukuthi aprotect ama-citizens innocent abuphomba ukubulawa nje mambande kungela reason ngabantu ongamelanga babe le mbhobho. I think ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu elizosiza impilo zabantu.
UBiden ukhuthaze njalo amalunga ePhalamende aweCongress ukuthi aphume lo mthetho oqinileyo ozavimba ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Ubona lokho kungenzeka yini nxa sesikhangela njalo lokuthi abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla bakhanya bayayithanda impopo yabo?
Kuliqiniso ukuthi ama-Americans by nature bayayithanda impopo yabo and abafuna ukuzwa ngayo. Kodwa I think into ekhulunywa ngumnumzana uBiden akusikho ukuthi ufuna abantu bengasabi le mpopo. I think ukuthi yena kufuneka abantu abanikezwa imibhobho le babe responsible. So iproblem ekhona manje nge-Congress ukuthi into zonke sezibhekwa ngeso le party. So it's very partisan. Ama-Republican asedecide ukuthi vele afuna ukufrustrate umbuso kaJoe Biden asebedisa ukuthi ayikho into abafuna nje ukuthi iphumelele. Sibonile bezama ukuthi baphase ibhili yama-voting rights le bayibhuqa phansi esenethi yama-Republican yahluleka ukuthi iye phambili.
umnumzana Den Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Bedlula amakhulu ayisikhombisa 766 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kubhubhe oyedwa. Isataki sivumelene ukuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique. Iti njalo izijeziso ezetheswa iZimbabwe kumele zesulwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usungula uhlelo lokuqeda ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.